Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa eHarare ancitsha imvumo abaqoqa isikhumbuzo somuyi oyeligqwetha uAlex Magayisa owake waba ngumcebisi kamnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe. Amalunga ebandla lezanu PF ezigabeni zonke zelizwe jikelele athi aselungiselela ukubuthana kungatsha zaphansi ama-cell kusasa kuhlelo oluphiwe igama lokuthi yi-National Cell Day.
Ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhungu lapho esingela ummeli wethu khona.
Lanxa amajele eZimbabwe esolwa ngabaningi abathi angcolile, izambuzi zingasebenzi kuhle, ingubo zigcwele intwala, izibotshwa ziminyene okokwelekana, iziphathamandla zeBotswana zithi kuningi ezikuncomayo.
Mina bengibona nta bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo. Umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo sekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa eHarare ancitshe imvumo abaqoqa isikhumbuzo somuyi owayeligqwetha uAlex Magayisa owake waba njalo ngumcebisi kamnumzana Morgan Tsvangirai oMDC ukuthi bayenze isikhumbuzo sakhe. Amapolisa alobele incwadi inhlanganiso yeHill Zimbabwe Trust ukuthi ayilandelanga isiqa somthetho olondoloza ukuthula maintenance of peace and order. Akucacanga ukuthi umthetho lo wephulwe ngapi. Imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule. UMagayisa obhubhe ngesonto eLondon ubesazakala ngokuloba echasisela uZulu Makhaza ngezomthetho obukusenza iningi lilandele imibhalo yakhe ethiwa Saturday Big Read kumbe BSR. Amalunga ebandla lezanu PF ezigabeni ezehlukeneyo athi aselungiselela ilanga laleli bandla ele National Cell Day elikhangelelwe ukuqutshwa kusasa ngomgqibelo lapho abantu abahlola ukuthi balungele yini ukuvota ngokhetho oluzayo lapho ababhalisa khona. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusungula leli langa ekhwekhwe elomndeni wakhe. Usanda ukukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi asebenze gadalala ukuqinisa ingatsha zawo zama-cells ngoba kuyiwo ayinsika yokuthi ibandla lezanu PF linqobe kukhetho. Umgcinisihlalo waleli bandla eMathabeleland North umnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende obona ngalesi sigaba uthi ngempela sebelungiselele njalo kusobala ukuthi bazanqoba kukhetho oluzayo. Uthi akusilo qiniso ukuthi uhulumende uyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe njalo ubhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa eZimbabwe, impi ephakathi kwele Ukraine le Russia kanye labenza ngabomo ukuthi kube lengxabangxoza kwezomnotho. Asizweni echasisa ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga we Studio 7.
Ezigabeni zabo kuma districts abo khona ngale lapho kuyabe wonke umuntu wenza ku Politburo umbuku Central Committee ukhona ku cell. So ngezindawo kuma districts abo khona ngale kuma admin districts babe bebuthene besiya check umuntu esiya check ibizo lakhe ku cell ukuthi ukhona.
Kuthiwa lawo ma cells yizo iyo insika yokuthi ibandla likhetho asebenza njani njalo lokho eqinile yini awena khona ngapho eMathabeleland North?
Yes, akhona sibila qinile ngoba ukuze ukuthiwe uyimember ephathuze ube khona kusele lanxa welesikhundla esikhulu kodwa kuqalela phansi kusele. And siyabe sichekana sinekesho ukuthi abantu bona abakumasele are they registered voters yini ngoba sikhangelele ukumobilize i5 million votes kamongameli ngo-2023.
Sibonile njalo kukhetho lwedluleyo ukuthi ibandla lezanu PF linqobile eCholocho kodwa lanqotshwa eBinga. Likhangeleleni kukhetho oluzayo, lingathi lokhe lithola usekelo oluningi yini kumbe kuzahlala kunjalo kumbe lingathathelwa ezinye izigaba?
Engephathi ruling party lathi isifiso sethu ngesokuthi sithathe zonke izigaba lapho esiyabe sikhona sikhankase khona sithathe kube kuzanu PF. Inokuzeni support base njengamathebele notes abantu basisupporte njengezanu PF okuzwa.
Abanye njalo bathi uMongameli Mnangagwa ngenelisi ukubusa ngoba nanko umnotho welizwe awuthuthuki, intengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga. Kungaba lomthelela yini kumpomela yokhetho oluzayo?
UMongameli lokho ebuyile Second Republic sibona izinto eziningi zisenzakala. Kuyakhiwa imigwaqo, kuyakhiwa izinto eziningi. Kanti esinye uParliament building siphelile. But khonoko kutshoyo yesu siyakubona kungenxa yokuthi sikuma-sanctions for more than 20 years. And kulamanye abasupportesha i-economy ukuthi ngapha kuyazanywa ukuthi i-economy ephambili abanye bahwatshe izifundo. But silethemba ngobukhoseli bukamongameli ukuthi into kusetshintsha into eziningi lokho ebuye wangena kupha.
Hello ke ngumgcini sihlalo webandla lezanu PF eMatabeleland North umnumzana Richard Moyo ongumphathi ntambo njalo kahulumende omele isigaba seMatabeleland North. Usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla leCitizens Coalition for Change eMatabeleland North njalo emela isigaba seBinga South edalele parliamente ukuze sizwe okunengi ngemikhankaso yaleli bandla.
Khathesi ungathiwa khona kakube lokhetho namhlanje eMat North ama constituents nxa ehlezi enjalo elithumi lantathu. Ngikhangelela ukuthi thina okwanamhlanje nje singathatha alithumi izanu sizwele mhlawumbe ngamathathu. Asikafiki ku-100% ukulungiselela kwethu ngoba injongo yethu sibisibili ukuthi sibuyele laphana ku-2005 lapho izanu PF yayile zero khona lapha eMatabeleland North. EBinga North banengi abachiloyo ukuthi khona ama-margins ayehlile. Okuthi abanye sebesiva lokungani ukwesithuka lokwesaba ukuthi hayi zanu PF kuthi ukuthi sibili yabuya. Kanti mina nxa mbezwa bekhuluma njalo ngabantu abangazi lo mdlalo wepolitiki. I-by-election ngama-election amalutshwana okuthi ukuthi khona abantu bayathatha ama-resources abo bewafake endaweni eyodwa. Kuza kuba le mali eziningi eziyafakwa. So kakuphi ntshukutshu kakhulu ebantwini abaningi ukuthi behambe bevota. Bafaka baze bafaka lokunangagwa, bafaka lamabhayisikili, bafaka lezi borane ezifakwa impikitsha kamnangagwa, kwafakwa amagreda, akula nto eyasalayo. But badlule inombolo yabo abayithole ngo-2018 ku-general election ngama-votes alithumi lambili kuphela. Now, ngamafitshane kutsho ukuthi izanu kayigeyinanga kusukisela ngo-2018. Thina bethu besingeke sakwanisa ukuthi sibaphakamise bonke bengu-18,000 something ukuthi behambe bevota, kodwa sikwanisa ukuphakamisa bangu-10,000. Now, lokho kutshona kusobala ukuthi khona ngomnyaka olandelayo kuyimi engimileyo mele ibandla le-CCC, kunguThamisi omileyo emele ibandla le-CCC. Sizabona thina sobabili lo president uThamisi asithola ama-26,000, 27,000, 28,000. Izanu PF lo 7,000 ayisoze imfike. Ukuthathe lokho kubhale phansi. Ukudliwa kwethu eCholocho South asonto mamhlanga okufuza ukuthi abantu beyibale kakhulu. Kanti bivele iconstituency yezanu PF. Akulula ukukhipha umuntu emzini wakhe especially ngesikhathi se-by-election. So ke lokho kungabi ukuthi abantu bebale okuningi kakhulu ngaphakathi na ukulahlekelwa kwethu. Sizayibhuqa izanu PF yakuba iyakuba yi-opposition eMatabeleland North njengendlela yakuba ngayo yi-opposition elizweni lonke.
Siyabona ukuthi ibandla lezanu PF likhuluma ngokulungisa elithi ngama-cells elithi ayinsika yokuthi linqobe. Lina lila kuyini ama-cells, ama-structures okwenu lani elikulandelayo kubona ukuthi ngempela abantu bonke bazimisele ba register ukuthi bevote.
Amaseli izana ayila maseli Lokhu anokwenzakala ngamagame nje obuzama ukuthi bendoze umnanga kwa before Congress. Ayila maseli mamhlanga. Ngabala abantu ku ground akusela umuntu othandizana uPF ku ground la balutshwana. Plus sesinanzelele ngoba ngizwile ukuthi eBhinga uChiwenga uyabe khona sebizo sobhuku bonke ukuthi khona ebatshela ukuthi ngabahambe beforma amaseli endaweni zawo. Asazi kumbuso bhungu uyakuba nguchairman waleyo seli kumbe uyakuba yini. Into abayizamayo nje ukuzama ukuthi bethinta abantu besebenzisa sobhuku besebenzisa izinduna, but abalabantu. Abantu bazahamba sibili bebhalisa azagcwala amabhuku ngoba vele bathatha amabhuku asobhuku abathathi umuntu ngenxa yokufisa kwakhe. Lapho kubuya kosobhuku akusinika ilisti yabantu bakho yesiselo yezanupief. Yikunazelela ukuthi even ama-primaries abo adlulileyo lawa ebegcwele nge-confusion because wakuthatha umuntu wonke lama supporters. Thina in terms of ama structures ungabuza buza abezani baza kutshela ukuthi siyesabisa ku-ground. Ngoba thina asila muzi, asila village, asila bhuku lapho esingela ummeli wethu khona. So indlela esingene ngayo ku ground asethuki ngalokho okwenziwa iZANU-PF. Bangaqeda othiwe ngabavuyele eHarare, thina siyabe sikhona ku ground and siyahlangana labo ku ground.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change esigabeni seMathepeleland North, njalo emela isigaba seBhinga North edalele eParliamente. Lanxa amajele eZimbabwe esolwa ngabaningi abathi angcolile, izambuzi zingasebenzi kuhle, ingubo zigcwele intwala, izibotshwa ziminyene okokwelekana, iziphathamandla zeBotswana zithi kuningi ezikuncomayo ngemva kokwethekelela eHarare ngenyanga edluleyo. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube, intatheli zindaba yeStudio 7 esethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Usikhomishini obona ngezamajele kwele Botswana uNkosikazi Dane Maratha utshele iParliamente yakulelizwe ukuthi bafunde okuningi ngendlela ezamajele eziphathwa ngayo eZimbabwe. Ngokunjalo uthi balesifiso sokulandela eminye imizekeliso egoqela udaba lokuvumela ababikayo ukuthi bavakatshele ihlobo labangani ngempela viki.
We have opened ourselves to learn from others who have progressed in these areas, and we benchmark from Zimbabwe.
Sifunde kwabanye abaphambili kulathi ekuqhubeni imisebenzi yamajele. Sifunde eZimbabwe lapho abavumela khona abapikayo ukuthi bayevakatshela izihlobo besenza njalo bathola imiklomelo.
Abalwela ilungelo loluntu bathi amajele eZimbabwe agcwele kakhulu njalo kahlanzekanga. Lokhu kugcizelelwe ngelemelika kumbiko oliwethule enyakenye phezu kwesimo samalungelo oluntu eZimbabwe. Kodwa uMarate uthi lanxa kunjalo bathande udaba lokuthi eZimbabwe ezinye izibotsha ziyavulelwa ziyebona imuli ngempela nsonto, okuyinto athi izipha ithuba lokuya emacansini. Lokhu akwenzakali kwele Botswana.
A very dicey situation to deal with. We can't deny the fact that there are instances whereby prisoners
Ludaba olunzima asiyali ukuthi bakhona abangena emacansini ejele, kodwa lokhu akukho emthethweni, kumele sikukhangelisise.
Kusenjalo kulabeZimbabwe abadlula amakhulu amahlanu abasemajele kwele Botswana, amazwe omabili aselobelane isivumelwano sokuthi bavunyelwe ukubuyela ekhaya kuyaqedisa isigwebo sabo. Kulehlekana labeBotswana labo abasemajele kwele Zimbabwe ngokufana lawo bazavunyelwa ukuphenduka kibo ukuyaqhubeka bepika. Abantu balembono ehlukeneyo ngalolu daba, nasi sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Mkhululi Moyo.
Mina bembona nthwa bekungakuba kuhle ukuthi bona abantu ababotshwayo, umuntu azikhethele ukuthi ufuna ukuyaqedisa isigwebo esekhaya noma ufuna ukuqedisa isigwebo lapha, ngoba uzathola ukuthi of course umuntu kule cala alenzileyo, kodwa uthola ukuthi in other hand futhi kukhona mhlawumbe angafuna ukuthi aye, mhlawumbe kukhona akubalekelayo ekhaya, uthola ukuthi nxa sebiselwa le ayaya, so siba inkinga futhi.
Kusenjalo uMarate uthi ele Botswana lisoke linikeza abasemajele amakhondomu ngoba kungavunyelwa ukuthi bangene emacansini. Bekulokukhathazeka kwamanye amalunga edalelwe eParliamente ukuthi kulokumemetheka kwegciwane le-HIV emajele, ngakho kungaba licebo elihle ukuthi baphiwe ongabaphathisa ukuthi bazivikele. Ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uvinjiwe isikhulumeli sedale lePhalamende umnomzana Jacob Modenda ukungena emhlanganweni wedale lePolitburo welezana uPF kulandela inkuthazo yakhe yokuba uhulumende kumele avumele abahlala emazweni aphetheya ukuthi bavote besamazweni wonala. Okunye ukubikwa kugcunule ibandla lezanu PF okwakhulunywa ngumudenda ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aphange akhethe umsekeli wakhe, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa akhathazwa ikuqonga kwenani lezigebengu ezihlasela abantu zihlomile kobulawayo ikakhulu emalokijini. Amapholisa athi kumaviki amabili adluleyo kulezehlakalo ezilithumi lanhlanu zebugebengu ezenzakale edolobheni lakobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7 ninjani ayisinasi yakho? Uyazi bengithi nami ngingemphawuli mina mbone ngani ukufa kwelizwe leZimbabwe alibulawa ngumnangagwa. Kwathina lathi abantu silihlanganela nomnangagwa leli lizwe silibulala ngoba ungabheka ngempela hayi kunje kuzathiwa kukhalela ukusetshenziswa iyusa bazavuka bekhuphule izinto iyusa lifuna lingasasebenzi so ugcina ungasamazi orongo lo right. Yikho visi kwathina singumphakathi lathi ungani ikakhulukazi bona babafowethu abayibo esingathi baphethe nje ezamabhizinisi lezandlanilanilani hayi asike sizameni ukunanzelela ngoba abantu abanjengamatisha labonisa abasebenza kuhulumeni abatholi lutho ngoba ma bezokhuphulela ihoro lamuhla izinto zivuke zikhuphukile kuyafana nalokho uhulumende kabenzela ngakho. So hayi asazike phela mhlawumbe kodwa singena kuzovota sizavota still umnangaga ali kufanele sibe noplan B yokuthi engayala siyenza lo plan B ma sivotiwe sawina hayi kuyaqhubeka kodwa okusala uzawina uchamisa umnangagwa uzokwala. Asazi ke bantu bakithi ukuthi sizoyibamba kanjani. Ngiyabonga mehle indoda lokhuluma eplam.
Ngabe litshona njani kuStudio 7? Hayi ngibonge kakhulu ngoba nizwile i-audio yami iphumile kuStudio 7. Hayi ngijabule kakhulu njalo sengiyasho ukuthi i-proof ye-audio yomuntu esamcontactayo e-embassy ngisesenayo uma kusenza ukuthi ngiyi-forwarde ngingayi-forwarda njalo futhi sasi-contact labi diaspora ababona nge-diaspora ngapha e-South Africa labo futhi babethembise ukuthi bazasisiza kodwa babonakala abasabonakali. So wonke ama-audio nalawo mabili ninawo uma i-Studio 7 ingafisa ukuba kwazi ibe ne-proof yokuthi ngempela ngempela indaba yethu le isuke kude ngoba siqale amshwa ngo-February February, March, April, May, June, March isine 4 months siyiqale. So wonke la ama-audio aweproof yokuthi ngempela into le besiyibekile ukubo kanye abakhulu bathembisa basitshela ngokuthi bale meeting abazazenza bazophenduka kithi njalo njalo kodwa kungaveli lutho. So besisithi nga uma lifuna iproof yokuthi ngempela sesabathinta laba bantu silayo i-audio zakhona zikhona singazifowada kuStudio 7 uma kune-need yokuthi nje kube le-proof. Sibonge kakhulu sesizakhanyelela ke ukuthi mhlawumbe enisikhathi singathola impendulo osizo kini. Hayi bantu sifuna ukuqoqa nje siphume lapha siphele sikhathele hayi sikhathele ayisekho nikho into esisayihlalele ayisekho angcono ubuyele egumeni likababa lo mama uphinde uyeqalela phansi eyinye impilo hayi lapha kufokunzi hayi sesiphela amandla siyabonga.
Salibonani bantu bakaStudio 7. Lapha lami ngijala ukukhuluma amanye amarekhodi ami lapha engaveli kuStudio 7 angazi ukuthi-ke kuhamba njani. Kwavela kathu kuphela kwahle kwamalapho. asaphindanga avela amanye ngathona kudala ukukhuluma. Ngithi mina ke ngiphendule lo baba lutho uthungundebele lo wathi abantwana babo bathethe labemashona. Thina singene ndawo kulokhu lokhu singene ndawo. Thina sithi MRP izosimela, izomela thina esingafuni ukudibana labo. Izosimela, imele thina, kumele beyi-understand into efana laleyo. Xa bengafuni uku-understand abahambe behlala khona ngale mashona lendi besuke emathebelelendi. Indawo ikhona khona lokozwimba besuke kithi nxa bebona nta siyababandlulula amashona, nxa bebona sibandlulula amashona basuke kithi. Bengakhathazwa i-MRP kathesi babotshiwa abanye bethu lapha. Siyakhala nje sikhalela ngaphakathi ukuthi kade kuhamba njani, kwenzakalani ku-MRP, lubandlululo luphi lolo, lwenzakala liphi lizwe, ubandlululo njalolo. Wonke sinethemba lokuthi sizokulungisa, kuzolunga konke ku-MRP. Phambili i-MRP wafuniwe kayekele.
Sanibonani ku-Studio 7 ninjani kodwa? Hayi, lami ngiyamphawule mina, ngazi mbele zonidlalela lami indaba yami le. Yaze ngihlutshwa ubaba lo wathi ogawule la. Ugawule yangihlupha mpela, umuntu wakithi phathe indlela ozwana nezano ngayo. Ngingazani wazalwa umgabe, nangikwazi ukuthi impela ngempela singamenza njani umdala lo. Abantu abangasafuna ukukhuluma iqiniso phakathi kwelizwe sho.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7. Salibingelela lonke mahlabezulu. Ngithi kulaba abe-3PC abahlala lokho bekhuluma ukukhuluma kwabo lokhu ngayikho ukukhuluma ukuthi lokuvota bazavota so, hayi bebengawina sibili. Kodwa nxa bekhuluma kuphela lapha becazeka ukukhuluma ku-Studio 7 la bengarejisti, hayi zabona ku-23 sefikile. Sefikile, likhulume lisenza and lirejista.
Sanibonanibonanibonakithi benjani ngezindawo siyeza nje abantu besabethu themba mnangapha. Kambe lo muntu uzohlonipha amalungelo abantu kanjani yena owabulala abantu abantu abangakho emathebeleni? Yikubona esaqhubeka ngokuthumba abantu ngenhlobo zamatshe, and abantu bayakhala bathi abosadiki bengenele. Osadiki ngabantu abafana nabo mnangapha, ngabantu abafana la uChiwenga, ngabantu abafana nabo Obed Mhlophe, abapho ukukhuluma nje njengeyingane ezincane. Uma bethi isadiki ngenele, isadiki ngabantu abagqoka amagroup izakhamizi ezifana nabo mnangapha, kodwa abangasho izikhohlakali. Umnyangako wezikhohlakali la kathi njalo nje wayefanele kuhlale bekhuzwa umnyangako futhi behlonipha amalungelo abantu, bayefanele bekhuzwa and bekhuzwa ngamadoda afana nabo kodwa acabangayo nokuthi bona abangacabangile. Kumele bekhuzwe ngobani amadoda amadala nga avuka ekwazi ukuthi bebizwe ukuthi ngifazi bayo umnyangako? Labo vele ngeke behlonipha amalungelo, babulala abantu abaningi kakhulu emathebeleleni, more than 20,000 abantu ababulalayo. Yikho ubona besaqhubeka bethumba abantu behlukumeza abantu elizweni lapha. Izwe lakithi vele ngeke lafala lunga ngalabo abantu. Kanti ilizwe labulawa ngobani? Into yonke abayikhulumayo ngamanga kuphela, uzomthula uncube bethi ilizwe liright. Kambe ungathi ilizwe liright, ilizwe lingenamali, ukwazi kamhlophe ukuthi ilizwe lokuthi libonile. Izwe lakithi lifikele le, libuya izama ukufika.
Siyabonga Studio 7, siyabonga Studio 7, indaba ezinhle, indaba ezisipha zona ezimqoka, ezimqotho, iStudio seqiniso. Thina njengabatsha esisakhulayo sifuna utshintsho. Ngibambe umlomo labo abahlala bekhuluma labo, abahlala bekhuluma labo. Asimeni ngama-opposition party amancane, asimeni ngawo uxolo bakithi. Asiphusheni ibandla elilodwa, asiphusheni ibandla elilodwa. Ngiyalibingelela lonke emsakazweni, ngiyalibingelela oGande, oNtungamili, osithandekile bonke, omasuku bonke nje abasakazi be-Studio 7.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti yedalele Congress yakwele Melika ehlolisisa ukuhlaselwa kwaleli dale ngozibandlela nyakenye iqale ukuthetha lolu daba izolo. idale le Congress liza kwethula ubufakazi obujululeyo obuveza ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazama ukuvimba ukubalwa kwamavoti athiwa yi-Electoral College. Kuzavezwa njalo ukuba uTrump wayefuna ukugenqula impumela yokhetho lolu ahlale esikhundleni loba nje kwakusobala ukuthi unqotshwe ngumnumzana Joe Biden osengumongameli waleli lizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa osehlala eDallas eTexas ngapha kwele Melika.
Yikho sibili okumele ukuthi kwenzakale lokuthi namhla kuzwakale kuphume iqiniso lakhona ukuthi owezinto lokhu kohamba njani, ngoba ayithi nxa kukhangele khona laphana kuyatshengisela sibili ukuthi kwaba yinto embi liyana ukuthi itshaye ilizwe leli ukuthi abantu bahlasele iCapitol Hill. So nxa kungavela ukuthi khona kwahamba njani, kwakutheni, ngubani wathini, sithini kutheni, ngibona ngathi izaba yinto ezancedisa sibili kakhulu, ngoba ilizwe lela ngithi belihlala lingathi lilizwe elisola amazwe la anjenga awe Africa, okuthi khona umuntu uyawina ama-election, athi nxa ewawinile lo hulumende oyabe kade khona alele esikhundleni. Lapha abaphosi bafana na lakhono lokho sibili khona kanye okutshaya lokho abakubiza ngokuthi yi-democracy.
Kuqakathekile na ukuba udaba lolu Mthombeni luthoniswe abantu bebukele kumabona kude?
I-democracy angithi yiyo etshengisa ukuthi kufanele ukuthi kuchiyelwane ukuthi ongenileyo obekade khona avume ukuthi wehlulwe, uchayiwe, abantu sebekhethe omunye. Lo oluzileyo amukele lokhu ukuthi uluzi bese kuqhubekela phambili, kuqhutshelwane umbuso njengakhona lokho. Yikho okubizwa ukuthiwa yi-democracy. Nxa sekusehlula khonapho kutho ukuthi asisakwazi ukuthi kuyabe sekuyini-ke lapho, sokusiba ngokunye okungasiyo i-democracy. So lapho kuthi intambama namhlanje kungolwesine uzwakale ukuthi kwahamba njani, kwenzakala njani, ngubani owathini, ngubani owakhuluma lokhu, ekhuluma lokhu wakukhuluma lobani, ubani wavuma wathini ukuze kuyefika khona lapha. Kodwa ke eqinisweni kakudingwa kangako, ngoba nxa umkhokheli welizwe owayekhona ngaleso sikhathi, ngoba uTrump wayezaphuma ngoJanuwari ngaleso sikhathi ezaphuma, yikho ke nguye owatshotshozelayo ukuthi khona lokho kwenzakala.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas eMelika, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Yebo kambe zulukani ndaba linjani lapho likhona endaweni zonke zomhlaba ezitshiyeneyo. So ngoGibbs Dube namhlanje ke siyatshaya-ke uhlelo lwethu olunye olumangalisayo, uhlelo lwabaculi beZimbabwe. Sikhuluma nje-ke sikhuluma ngesikhathi se-coronavirus COVID-19.
Siyabonga ke Gibbs Dube, isikhathi sesingasavumi-ke, ngabe silaso besiza kupha isikhathi usipheke idaba lakho, udaba lwengoma ezimnandi Gibbs. Hayi, sibongile kakhulu, siza kufaka ke udaba lolo ngeviki ezayo. Okwanamhlanje isikhathi sesidliwe ngumangoye. Silifisela ke impela sonto elithukela olivalelisayo igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Kodwa lingakhohlwa olunye uhlelo lweStudio 7 kusasa ke ntambama 7:30.